Yebo kuliqiniso kakumangalisi ukuthi imali siphelele kuthengeni ukudla. Lanxa i-transport uhulumende efakele 50 cents kumbe kulokhe ingakakhweli kangako kwezinye indawo, kodwa ukudla lokunye okusetshenziswa endlini sekukhwele ngendlela enkulu kakhulu, okwenza ukuthi imali yonke kade iholwa ngabantu isiphelela kukhona lokhuyana. Siphelele kuthengeni izinto zendlini, kufanele kungasela lutho lalo. Kuza kwenza ukuthi abantu baxume baye emsebenzini ukuqanda kunje bayephenduke ebusuku njalo. Ngakho kakumangalisa ukuthi bathi bona abasebenzayo asisenelisi ukuqhubeka sisebenza ngaphansi kwesimo esinje somnotho.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo uhulumende sethumele amasosha lamapholisa ukuze ahlale elindile alubana kuthe kwaba lokutshengisela ngeviki ezayo. Kuyini elikubonayo koBulawayo?
Ikuchitha isikhathi khona lokho, kake ngiqale khona lapho ukuthi nxa uthumela amasotha alambileyo lamapholisa alambileyo, amapholisa lamasotha angelamali ye-transport, angelamali ye-school fees, amapholisa lamasotha angasatholi isinkwa, angela cooking oil, angela chukela, angela mahlamvu, angela sawudo, uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uza kubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani. Ngakho-ke kasikukhuthazi khona lokhu ukuthi nxa ngabo abantu befisa ukutshengisela kulilungelo labo, belungisa hhayi okwabo kuphela, belungisela lawo amasotha lawo amapholisa, kube sekuthiwa amasotha lamapholisa kuzosetshenziswa ukutshaya abantu. Kuyinto engaqondanga leyo. Ngakho-ke ukutshengisela lokukhalala imisebenzi kuvunyelwe ngumthetho welizwe, kuvunyelwe isisekelo sombuso selizwe, kumele kwenziwe. Uhulumende alalela abantu, kawuphenduli ngokutshaya. Umntwana othi ucela ukudla, udinga ukudla kube khona, yikho kufanele uhulumende akwenze, hhayi ukwethusela abantu.
Manyathelo bani kahle kahle uhulumende amele awathathe alungisise umnotho abantu beZimbabwe bakhona ukuphila njengabantu?
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency, lokho imali yeZimbabwe lesithi i-RTGS dollar. Ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhwele zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili, kuyashoda i-foreign currency eyedingakalayo ukuthi hamba amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu, uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iy'ndleko zakhe. Lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine, i-corruption. Kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithethoihlonishwa, ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonitshwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hhayi akuzukuya ndawo, kuzaphelela emoyeni. Kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.